banga kuswa kuti wana lava bantu batata utaba leku keto kwa wako kwa mzuri lechanisa na hamba ema koti ukuto wenzengu wabu sangirai upeke MDC kakulunganga uepule isi segelo iso mbuso batata venze sabo isi segelo haba hamba nanso ekoti natira uchachi uchachi wabako mbisi kuti isi segelo wabu sangirai iso kaisiso ese banda letu majeni usa isi segelo uswa umanchi watai kakula chana ugenziwe upeke MDC usemtekeni kandoko vichinkile kituso ugenzi futi
kota nizo engaba lelungi lo yini ukuta tinge umuntu ongahlala sibe sikhundleni sakhe lokho kuthiwa yi-succession nephew
yithe mina wakhetha umnumzana uchamisa ukuthi abe ngu-vice president wakhetha umnumzana umzuri ukuthi abe ngu-vice president bahlaba umkhosi abantu wagijina kwangena amakhetho kuyenziwani uba kuthiwangela kwenzile kungaphandle kwesisekelo angithi kodwa yahamba emakoti indaba ekamurimogaro raisi nobabuthiwangelayo yaphenduka ubabuthiwangelayo ngatholangalanga ele cala kwathiwa akwenzileyo kusemthethweni nesisekelo se-MDC so oso kuzanothula ukuthi akhethe nethi ngubani kuyini encedisana le-national council ngabahambi babaeva nesisekelo sabakhethisayo sonsa ngakwakuyukuthi akwenzile kungaphandle komthetho kwakumele udaba lelwana lokukhetha kwababa umjuri lobaba uchamisa nga emakoti lwafika lwathiwa licala wephule isisekelo kwathiwa kalacala kulandele isisekelo sobandla le-MDC
siyabona ke ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe kuzebuya umnumzana Elias Mzuri kanye lobaba uLove Moyo bangani balokukhonona sibi lokumangalisayo kwenziwa kwini ukuthi bakhonene kangaka bekwazi ukuthi khonokhu okwenzakalayo kukhona kusekelo sombuso we-MDC
lo mbuzo baba Dube ngaze ngihamba amanga ukuthi ngizawuphendula ngibaba ngaphendula ngcono ngoba nami kuyangidida ingqondo ukuthi kanti bona into abavele beyibangisisa kuyini ngoba ungakhanyela ukuba ikalisa indaba yabo ukuthi okwenzakeleyo kurongo sesilokhu sisiza ukuthi hayi mina ngavotelana nabangavotelwanga angithi njalo asikhophinise lona leyo iye wavotelwa abantu abangani but ekoti yayithi phinile ijudgment ukuthi hayi sekho okwenzakaleyo kurayit so usekhuluma ngani futhi bakhuluma ngani yona injongo yentukuntu yabo yini lawunje so awusoze ukuthi wena nxa usuvusele lelo baso wakho phezulu khona ngapho uthi ugijime uye kwistudio uthi ya yini baso akwenzile kurongo akwenziwa njani izinto esintwini akwenziwa njani yikho kuthiwa kunto lapho ekusihamba sekhulumisana nomlungu okubehlula ukuthi bahambe ku-national council lapho abavunyelwa khona bayekhuluma ukuthi hayibo thina okungani kuyasitiga yilokhu nalokhu eyabo i-national council sekuyistudio 7 amaphephandaba ama-whatsapp lawo nabowhatsa ama-twitter nama-facebook hayi i-network council ye-MDC kayisiyo twitter kayisiyo whatsapp i-network council ye-MDC zinkokeli ezivela kumaprovinsi wonke asezimbabwe ezihlangana khona zigcwayisise ukuthatha indaba ihamba kanti okubehla ukuthi bayakhuma kubana kuyini bagijime besiza ngakini abakubalekelayo abakwaziyo abakwenzayo okurayithi kumbe okurongo kuyini